kan gwazi yiwu dugu na a yi fani na mundu o fana kala tara yi yitufiya e bilisi ya ko weda yitoro sa ko weda bilisa ya weda kungati lako kwa bilisa kona kungabele tufira leo kutela so kusura lula ubana uthole leyo mali so ashiye mali ezatholwa kumina ngokuthi le khadi lezanu PF kumbe kutheni a-a yimali etholwa ngosomabhizinisi ababhizinisa umonakalo lwana weluthi
nxa ukhangelisisa nje amanye amabhizinisi kobulawayo ungathi asebenza kuhle yini ulandelise ehlakalo lesiyana
ukhuma iqiniso into eyenzakalayo laphana yasibisele emuva kakhulu ngoba kunezindawo lapho owabhizeka khona ngendlela ephezulu okuthi izakhiwo zaqina zizithiswa sokungomunye so khonaphana uyabonana abantu basathele nzima ubona babisele izinto emumweni wayo vele uyiwo wona kwakwenzakalile kwanokwenzakalayo so akukathuthi kahle kuyahamba kodwa kuyanayila akugijini ngenxa yobunzima omkonomi wethu esikiwo kodwa ukuzameka kuyazameka nako futhi uhulumende siyabongana ngalolo mbiza futhi athi hhayi ingena sinike imali ubana lizama ulibisele emumeni wenu bese libisela mbizanambizana leyo mali kuokhonoko kuyinto ezancedisa kakhulu ekuthuthukiseni amabhizinisi akobulawayo
wona amabhizinisi ayasebenza njani sesikhangela uhlupho lwemali
ukukhuluma iqiniso akululanga shilingi kodwa into ekhona yikuthi kona nxa wena uvele kule njongo yokusebenza ungasebenza uzayithola indlela futhi thina phela singamazimbabwe into enhle ngathi yikuthi kona asivalelwa mfula thina siyachapha sidlule sihambe sesivele ebunzimeni obukhulu obuningi obudlula lobo esikibo lathesi kodwa sathutha kuphela so asuke sibuyele emuva kuzaba nzima sizabopha amabroker sibopha amajambo siye phambili kuzaze kulunga.